Sika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 ngonkonkwezi 2018 ngo Gifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We had great conversation learning about the progress and the state of
Sibele ngxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la.
Izigodlo zommeli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka.
Isicoco lesi esokuba ngualderman kasi automatic akuthiwa yidignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umunicipal wakobulawayo unika amakansila alichumi lasikhombisa isicoco zokuba ngabahlonipha bedolobho lakobulawayo. Ababalisi bathi abasamukeli isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amakansila kanye lamalunga edala lePhalamende enziwa nguhulumende. Lokhu kubikiwe ngosaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage.
Ekhuluma ngemva komhlangano awenze lomlawuli wedala lePhalamende, umnumzana Jacob Mdenda eHarare lamhlanje, osaphethe isikhundla sokumela iMelika kweleZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage uthi yena ilizwe lakhe liyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
We had great conversation learning about the progress and the state of
Sibele ngxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la. Silethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela ehlele ngayo.
Unkosikazi Savage walile ukukhuluma ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo eZimbabwe kabajabule ngokuthi uhulumende lokhe engakaguquli umthetho ophathelane lokhetho.
I think we have seen some progress to date.
Sesizwe izithembiso zenguquko enhlangothini zonke zempilo elizweni. Silethemba lokuthi zizogcwaliswa njalo asikhangeli indaba zokhetho kuphela, kodwa sikhangelele ukuthuthukiswa kwenhlangothi ezithile ezifana lomnotho, ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umbuso okhululekileyo lokunye.
Uqhubeke ethi kuningi okuhle asebekuzwile ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka, elethemba lokuba uhulumende uzagcwalisa zonke izithembiso azenzayo emphakathini. Esephatha ngomhlangano awenze lomdenda uthe ngeminye yemizamo yokuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leMelika. Wathi iMelika izaqhubeka iphathisa eleZimbabwe enhlangothini ezijiyeneyo zempilo, kungakhathalekile ukubana kwenzakalani elizweni. Isipha isibonelo sokuthi ilizwe lakhe lisanda kupha isipho soncedo lwezigidi ezilikhulu namashumi amahlanu zamadola, $150 million, phansi kohlelo lokuphathisa kwezempilakahle, ikakhulu kwezokuvimba ukuthelelana kwegciwane lengculaza ele-HIV, olwe-President's Emergency Plan for AIDS Relief, kumbe PEPFAR. LeZimbabwe liqhuba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lePhalamende lonyaka, okwakuqala ngemva kokuthola uzibuse weleBhilithani kungela owayengumongameli Robert Mugabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba jikelele ukuthi umuntu wonke ukhululekile ukuzobona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe, njalo usenxose inhlanganiso lamazwe amaningi womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labantwana e-Childline Zimbabwe bathi inani labantwana abahlukunyezwa elizweni liqhubeka likhuphuka. Inani leli selisedlula inkulungwane ezilijumi ngomnyaka. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe Childline baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini abo awe Eastleigh eHarare wokwazisa ngosuku lwe International Child Helpline Day olunanzwa mhla ka 17 Nkwenkwezi olwabekwa eceleni ngabe Child Helplines Community eZimbabwe likhangile lokunanza lolu suku emkhosini ozokwenzelwa eMashingo Civic Center mhla ka 18 kuyona le inyanga ngaphansi kwendikimba yethi Using Inclusive Technology for Children and Young People's Well-being All Day, Every Day. Embikweni wabe Childline Zimbabwe laba ofundwe ngesinye seziphatha amandla zayo, umnumzana Clemence Wega, bathi kukhangelwe inani labantwana abahlukunyezwa mihla ngemihla.
Child helplines have been set to provide a reporting platform for children in various countries.
Indlela ye-Childline Helpline yasungulwa ukusiza abantwana emazweni ehlukeneyo umhlaba wonke ekuncedeni kulokho okuyabe kubehlele. Injongo yokuthakazelela lolu suku ikwenza kwazakale ukuba zikhona indlela ezingasetshenziswa abantwana ukubika okwenzakala kibo.
Ophethe ngezemfundiso ku-Childline, umnumzana Alfred Ncube, uthi usuku lwe-International Child Helpline Day ngolokukhumbuzana ngokuhlukunyezwa kwabantwana.
Nxa sikhangele indaba yokuhlukunyezwa kwabantwana elizweni leZimbabwe, kuyindaba esingathi iyindaba sibili dingwa ukuba ikhangelisiswe kakhulu, ngoba baningi abantwana abahlukuluzwayo esigabeni lapho isiphuma khona. Kudingeka ukuthi sisebenze ngamandla kwenzela ukuba abantwana labo bevikelwe ngendlela ezithiyeneyo. Bayahlukuluzwa ukusa kwamalanga, lathi njengenhlanganiso ye-Childline siyathola izincingo ezikhulunywa insuku zonke, abantwana befona labanye abadala befona bekhuluma ukungaphathwa kuhle kwabantwana ezindaweni ezithiyeneyo.
Ulandisa ngendlela abahlukunyezwa ngayo abantwana elizweni, iningi labo kungabahlukuluzwa ngendaba zemacansini.
Lokuhlukuluzwa kwabantwana emacansini, kulokuhlukuluzwa kwabantwana betshaywa belinyazwa, kube lokuhlukuluzwa kwabantwana benganakwa besikelwa benjalo bevodwa, kube njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana ngokuba bengahanjiswa ngabe kusezikoleni kumbe bethengelwe izimpahla ngabazali. Kodwa thina njenge-Childline nxa sikhangele lapha abantwana iyaningi abahlukuluzwayo bahlukuluzwa kwezemacansini, yiyo engathi uhlobo lokuhlukuluzwa kwabantwana oluvamileyo kakhulu. Ngasikhangele kulokho abantwana abasifonela besitshela khona labanye abantu abavela ezigabeni.
Uthi iningi lalaba bantwana abahlukumezwa kwezemacansini kwenziwa ngabantu ababaziyo, abanye babo beyizihlobo kumbe abangane bemuli.
Akusekhwiwo kana kwakudala okwakuthiwa obhinya abangaziwayo yibo abahlukuluza abantwana. Ungakhangela even lalabo abayenza ukokuhlolisisa mayelana nokuhlukuluzwa kwabantwana, bayaveza ukuthi abaningi abantu abahlukuluza abantwana izihlobo eziseduze kakhulu.
Uncube ukhuthaza ukulondolozwa kwabantwana nguye wonke umuntu.
Esikucelayo njalo sikudingayo ukuba sikuncedisane ngakho yikuba njengezihlobo labangane, nxa silabantwana kasibone nini ukuthi abantu esibachiya labantwana kungabantu abathembekileyo.
Abe-Childline Zimbabwe bathi bathola inani eliphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane ezimbili lengxenye zale imibiko evela ebantwaneni ngelanga, besebenzisa indlela zokubathinta kungela nhlawulo i-toll free kunombolo ezithi 116. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umanispala wakobulawayo usenike amakansila alichumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa ebedolobho lakobulawayo o-Alderman. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Umcimbi lo ubuhlanganise amalunga edale lephalamende okhansila umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku kanye lezakhamuzi zakobulawayo. Umeya wakobulawayo umnumzana Martin K. Moyo ongomunye walabo abaphiwe lezi zicoco uthi lokhu yisibongo esiphiwa abantu asebesebenze njengabo khansila okweminyaka elichumi kusiya phezulu.
Isibongo angithi esingathi thina ngesikhiwa yiona enikwa umuntu oseseve njengokhansela okweminyaka eminingi. Usually iminimum ibi 8 years but kathesi ngenxa yokuthi kulama 5 year terms sesikhuluma nge 10 years. Isicoco lesi esokuba ngualderman kasi automatic akuthiwa yidignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba. Yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umoya wengeze ethi kugcotshwe abantu abalichumi lasikhombisa yena engomunye wabo.
Besingu 17 mina ngicobe abangu 16 lami ba ngielevator to the status of alderman.
Ukhansela Gideon Mangena ngomunye wabasebenzi alderman.
Isicoco lesingizamukela sibili kuhle kakhulu kabi. Nxa umuntu ophiwa isicoco kambe ngwazonda ubongo hanti isibongo. Ngiyajabula kakhulu. Sibuya ngalula. Sibuye sibili ngehard work ngoba iroad yakhona ibi full of ama potholes akuthambanga.
Unkosikazi Thandiwe Khawuma uthi ukunikezwa kwabokhansela izicoco lezi kuyinto encomekayo ethi kuhambelana lemisebenzi yabo emihle.
Mina bembona ngani ye kuhle ngoba basebenzile iminyaka yena le abanye basebenzile ama 3 terms 15 years abanye 10 years. So kuthi ukuthi kumele labo babongwe banikwe isicoco ngoba basebenzile ku community ku city council isikhathi eside kakhulu.
Umansipala wakobulawayo ubiwa kunguye yedwa elizweni lonke okhokhelwa kakuhle njalo engavumeli ukufuqwa languhulumende. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mohammed Hassan Isat nguye yedwa ophiwe ukuhlonitshwa kokulotshwa egwaleni le-Civic Honours Book ngenxa yemisebenzi ayenzayo eyokuphathisa uZulu wakobulawayo kanye ledolobho ngendlela ezehlukeneyo. Phakathi kwalabo abagcotshiweyo owesifazana ngoyedwa zwi. Abaphiwe izicoco banikezwe ithuba lokukhuluma embuthanweni lo njalo bonke bebevumelana ukuthi uhambo belungelula okunye kubangelwa nguhulumende webandla leZANU-PF. Ngenxa yenkulumo ezinjalo umphathintambo wakobulawayo usukume waphuma umkhosi lo ungakachitheki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sikhangela uhlelo lokuhlola uludlu olulamabizo abantu abazavota kukhetho lwalonyaka. I-voters roll inspection yona eqala ngomgqibelo kuliviki. Khona ukubhalisela ukuvota liyakwazi na ukuthi kusaqhubeka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisiwhatsappe kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo. Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kumanye amazwe. Inkulungwane zabantu besiPalestina lamhla bezikhala ngemva kokulahlekelwa zimuli emangweni weGaza kudlakela lokulwisana kwabantu balelo lizwe labe Israel kubangwa idolobho elisemngceleni wamazwe omabili ele Jerusalem lapho uhulumende wemelika asefake khona isigodlo someli wakhe kwele Israel. Kuqhamuke ukulwisana okunzima lamhla emadabukakusa wafa abantu abane esigabeni sesulu kwele Somalia esemngceleni walelo lizwe lelahlubuka kulo ele Puntland. Ababalisi bathi abasemukeli isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo lezisebenzi zakhe ngoba sisincane kakhulu. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela iZimta, iPTUZ leAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zihlangene zaphuma lesinqumo lesi lamuhla. Zithi zifuna iholo lazo lengezwe ngesilinganiso esifika kumbe esedlula amajumi amahlanu ekhulwini 150%. Uhulumende wazise izolo ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizaqala ukwamukela iholo elengeziweyo ngontulikazi. Sixoxe lesiphathamandla seZimta umnumzana Sifiso Ndlovu othi njengoba ababalisi bengemukeli imali le bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kusasa.
Imali leyo siyithole iyimali encane kakhulu, njalo njengemali encane kakhulu kayifinyeleli kunkanuko zeholo lababalisi. Ngakho-ke ukunjengoka izolo ngisalile ngathi thina uhulumende kabuyele futhi ayekhwathala. Nanku phela sibone ngathi kukhona angakukhupha lanxa nje yena esithi ulesizwa esephendulela izikhwama. Kuthethe ibanga elide ukuthi baze basukume bashiwe ku-10% besiyafika ku-15%. Kodwa-ke esikukhangelekile ukuthi izisebenzi akula sisebenzi selisodwa sikahulumende esizavuma i-15% ngoba iyimali enkelele siyinkanuko zezisebenzi. Kakhulu nxa siqaphelisa lokuthi iminyaka simihlanu kuvele kungela mali engezelileyo, kanti njalo le cost yokuhlala nje ivele yona ngokwayo isikhuphukile. Silapha nje sikhangelele ukuthi uhulumende kusasa nje nxa ebuya sibe sesihlanganisa amakhanda laye atsho ukuthi utheleni. Okwamanje hhayi usuke kungelasivumelwano njengowayizolo.
Ilina likhangelelisa isilinganiso esinganani?
Kulomkhumbulo obanzi esithi thina uhulumende alubani ngasipha iholo. Kunani ukuthi asiphe iholo elivele lona ngokwalo liqathaniswa lendleko zabantu asebuyangeni, kakhulu nxa kukhangelelwa labo abakumazinga angaphansi esingathi thina ngu-grade D. Ukuze ababalisi labo bathuthukiswe baye phezulu bathole iholo elihambelana nokuguquka kwezinto kanye-ke nokulingana lemfundo nenhlalakahle yabo. So esikukhangeleleyo-ke ukuthi phosa nxa kade ngade benyikinyekile simile bethi bazamile behlulela ngaye bamike kudwa lokhu-ke ku-50%. Manje nxa bevele bedlalela ngaphansi kwangale ku-15% kutshengisela ukuthi akulanto esilwenzayo lokhu esinje sigunguluzile udaba. Osekumele ukuthi bakwenze ukuthi bakhangelele ukuthi singaze sahlala nsuku zonke sikhuluma ngento yokuthi lonyaka siyakhweza, lonyaka siyakhweza, kodwa sikhangelele ukuthi ibanga elisihambe senza njalo kuze sifike kuleso sihlanganiso esikhangeleleyo esile PDL index. Ngoba i-PDL phela yiyo mali efanele ukuhola ngomnyanga wokugcina. Kusasa kuyahlangana njalo izisebenzi zikahulumende zihlala khona ekuseni kusasa siqale zihlanganisa amakhandazo kulokho zokutholileyo sibe sesihlangana ngekusasa.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iZimta. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwadi ehlaziya ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya phela iqiniso babevele bekhalakhala bekhonona izisebenzi zehulumende labo amanesi besithi bona babefuna i-100%. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende lo okhona owezanu-PF bale mali yokuthenga izimota zokukhankasa bethingela lezinduna, kodwa nxa bekuthiwa khona kababhadala izisebenzi imali ezwayo kabafuni. Sekuyipho kuvalavala nje sebekhangelane lekhetho sengoma ngathi nje bangamaceli imali balayo kodwa bafuna nje ukumitsha izisebenzi zabo.
Ukhuluma ngokhetho lanxa nje inlutshwana limali ngokutsho kwezisebenzi, ubona ngani uhulumende uzama ukuzithabisa lapha njengoba kuyiwa kukhetho nje?
Ungazunanzelele amazwe alomnotho ongathi ungconywana singathi o-South Africa labana nxa izisebenzi zinikwa i-15% imali eningi kakhulu ziyazi zithakazelele khona kodwa nxa unikwa i-15% ye-$400 vele kwanya iyabe ingasiyo imali ezwayo so lokhu yipho kubavalavale nje ukuthi njengabantu abakhandelane lukhetho bangaze babe belokhu bebangumsindo izisebenzi bezifanele ukuthi zivele bahle bale bakhangelisise ukuthi imali abayisebenzisayo esingathi khona i-bread basket imalini bathi baqondane layo nale bengabebele bavumele babeceliwe
kodwa singamsola kakhulu yini uhulumende njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zakhe zibhobokile kazilalutho
uyabona ngutsho mfowethu ukuthi nxa kuthiwa khona izikhwama zikahulumende zibhobokile kanti yona i-200 million abayizizayo yokuthenga impahla zokukhankasa ezeyama-election bayithatha ngaphi nxa bona bekabe sithi bona izanupf yayela mali izisebenzi zikahulumende ngabafanelanga bavume amanganjalo ngoba imali ikhona okwakhathesi yokuthi bafuna nje uphunga ubavalavala nje nxa ukhethe ukuthi uqhedelwe edlule kodwa abafanelanga babongi into engekho imali kabaniwe ngoba iZANU-P F iyathatha imali yama-diamonds balayo izisebenzi zisande zinika izimali zabo
umnumzana Joyce Ngwenya ucubungula evenotho sixoxelaye eseHarare izizalwane zezimbabwe ezihlala ebhrithani lenhlanganiso ezisebenzela uzulu zihlonitshwe ngokunikezwa imivuzo zinconywa ngemisebenzi yazo emihle yokusebenzela ukuthuthukisa isizwe emkhosini owezim achievers awards wenzelwe elondon ngempelasonto umsakazi westudio 7 uezra chisaspanda usethulela lolo daba
bekulabosomabhizinisi abaningi abagoqela unkosikazi Tsitsi Masiwa umkamnumzana Strive Masiwa umnini wenkampani kamakhalekhukhwini eye-econet yena obemenywe ukuba isikhulumi esiqakathekileyo kulo mcimbi lo nyaka umnyaka wesishiyagalombili umkhosi wemivuzo yezimbabwe achievers usenziwa kwele bhilithane umnumzana Conrad Mwanza umgcinihlalo wezim achievers uchaza ukuthi kusebenzeke kanjani lo nyaka
i-2018 ihambe kuhle kakhulu ngoba ubonile ukuthi bekulo Mrs. Masiwa as a guest of honor 14 it was a very big endorsement ukuthi ubuyile kuzim achievers
uyaphambili umnumzana Mwanza echaza ngenhloso yezim achievers kunye lamazwi ayenza lomcimbi
izim achievers yenzakala South Africa Australia US lase United Kingdom sise emazweni or sise khaya sonke singamaZimbabwe singakhona ukujinja ilizwe if we work together somehow
ziningi izizalwane zeZimbabwe esezinikezwe imivuzo kulo mcimbi ngemisebenzi yazo emihle eziyenzela uzulu
izalami ngudidizile sibanda namhla ngiwine Zim Panel Choice Award kuma Zim Awards UK ngithengisa izigqoko zabo makoti ezabo khaphi eze prom konke okuceca kwelanga elihle
sixoxele lomunye ojabule kakhulu ngokuthola imivuzo emibili kulo mcimbi
Linjani mina ngusithule Chuma siwini award ye community lapha e-UK sawina leqo izindlovukazi community organization sincedisa into ze charity unceda abantu abagulayo lapha sincede then izibhedlela ekhaya labantu ababebehlupheka ngamaphepha loba yini nje siyazama ukuthi sibancedise lapha esikwanisa khona hence sisithi sincedisa i-United Kingdom siphinde sincedise laseZimbabwe siyabonga kakhulu
umkhosikazi Tsitsi Masiwa ugqongqosele ukuthi izalwane zeZimbabwe esezathuthela emazweni angaphandle kumele zisebenze zikhumbule ekhaya ukuthi abantu bayahlupheka bafuna usizo lwabo njalo bakwazi ukuthi kumele baphatheke ekuthuthukiseni kweZimbabwe ngimele Studio 7 eLondon ngingu-Ezra Chisaspanda
ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika
Umongameli Donald Trump uthi akulunganga okwenziwe lilizwe le-Iran elisanda kusihlasela inkamba zamabutho awe-Israel kwele-Syria. Umkhosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sika-Trump, uthi ilizwe le-Israel lilelungelo lokuzivikela kulokho okwenziwe ngele-Iran. Ilizwe le-Israel lithi mhlaka 9 ngeviki ephelileyo, ibutho le-Iran elibizwa ngokuthi yi-Islamic Revolutionary Guards Corps Force latubula inhlamvu zama-rockets ezingamajumi amabili enkambeni zebutho le-Israel eGolan Heights. Ilizwe le-Israel laphindisela ngokudubula indawo ezimbalwa zebutho le-Iran kwele-Syria ezigoqela lapho okugcinwa khona imibhobho lalapho okuhlala khona amapolisa lamabusotsha ensida awe-Iran asebenzela kwele-Syria. USanders uthi okwenziwe lilizwe le-Iran akula nhlonipho njalo ukuphindisela okwenziwe yi-Israel kwenzelwe ukuthi ele-Iran lingaphindi futhi ukudubula amasotsha alo. Uthi akumelanga ilizwe le-Iran liqhubekele phambili likhombela imibhobho yalo kwele-Israel. Uthi ilizwe leli kumele lizibambe kanye labangane balo abagoqela ibutho le-Hezbollah. USanders uthi kumele amazwe wonke omhlaba jikelele aphikise okwenziwe lilizwe le-Iran elilakho ukwenza ukuthi kube lokulwisana okumangalisayo emazweni atshiyeneyo. Lapho belilalile udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Yabazi belo Ndux Malax bathaya unyoko mangalisayo nxa sokubuya ke imuli ya Ndux Malax yakwazi ukuthi kulo Ndux sibile umuntu omdala uzobuya njalo uNdux Junior uNdux Junior Malax ngumalaba sibile oshaya ingoma ezimangalisayo siyakwazi ukuthi nxa behlabela baqhasa ngokuthi batshele kunapho ukuthi batshele babesithi phela bakhulume ngakhona okwenzakalayo emhlabeni nje jikelele uNdux Malax Junior ibizo lakhe vele kuthiwa ngu-Witness Malaba. So ngibona zane liyamuza kakhulu uyatshaya sibili ubabakhe ngunduna Malaba. So unduna Malaba sibili wayitshaya ikantsha okumangalisayo nxa sokubuya ezomculo. So ke lapha ke uthethe kuyise khonokho ke akudindayo nakho ke kancane uthandi litshaye lizizwele ke zulukandaba.
Oh mama bazezwakala ngokhwehlela ngamazwi amancane kuwe wakuyisilo kuphela ezivele kwenu kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu kuqakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu nkulunkulu.
Ye ngundukusi ke umfoka Ndukusi Malax sikhula ngapho ke elithulela ingoma emnandi singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. Umasipala wakobulawayo usenike amakansila alitshumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa bedolobho lwakobulawayo o-Alderman. Abavalisi bathi ngabasemukeli isilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini
uhulumende akhuphule ngaso iholo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa uCape Stone.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.